Umqondisi wohlangothi lukahulumende weMelika oluphathisa amazwe omhlaba eZimbabwe ole-USAID unkosikazi Stephen Funk uthi eleMelika lizimisele ukuphathisa amazwe afana leZimbabwe athole uncedo ngesikhathi leli gciwane lisidla ubhedu emhlabeni jikelele. Kunje eZimbabwe leli gciwane le-coronavirus selithethe umphefumulo womuntu oyedwa umnumzana Zororo Makamba kulabantu abahlanu asebefunyenwe belalo. Ingcitshi ecubulana ezombusazwe umnumzana Mlungisi Dube uncomele eMelika ngalolu sizo.
Sibonge ukuphathiswa esikuthola uhulumende wase-America nasebantwini base-America egatsheni lwezempilakahle. Kuyasiphathisa njengelizwe laseZimbabwe kakhulu nxa sikhangelele ukubana uhulumende weZimbabwe kafaki imali engayenza ukubana impilakahle yabantu beZimbabwe ivikeleke. Siyananzelela ukubana aluba uhulumende weZimbabwe uyayenza ngokufananayo encedise efake imali ehambelanayo, ngoba kuyasindanisa ukubana sinanzelele ukubana uhulumende weZimbabwe uthatha imali ethengela iziphathamandla zikahulumende, abaphatha intambo lama-ministers, izimota ezidurayo ezibhedlela zethu zingela ama-ventilator. Aluba labo bayenza imizamo enjalo ukwenza ukubana ugatsha lwezempilakahle luthole ukubana luxhaswe kuhle, ngoba labo sinanzelela ukubana umkhuhlane wecorona wonke umuntu usengozini yokubana ekubani.
Okusekelwe ngumnumzana Davis Chuma isakhamuzi seHarare othi uhulumende weZimbabwe kumele athembeke ekusebenziseni lolu ncedo.
Ngokusinceda ngalezi nkulungwane zemali lezi ukuze lathi sikwanise ukuzivikela ku-COVID-19 leyo eZimbabwe. Sithi bangadinwa lakusasa bebelokhu beyenza njalo, kungabe yikuphi lakuphi bekwanise ukuthi bebe besincede labo. I-government yethu la siyacela ukuthi isebenzise kuhle izimali lezi, kungazi lobugelekeqe emalini enje, ngoba lapha imali encede ukuthi abantu bekwanise ukuthola usizo. So sicela ukuthi into zabo-corruption lokutshontsha imali zingabi khona kule imali.
Esinyenzalo esakamuzi seHarare umnumzana Zolithini Moyo laye uthi uhulumende kumele aqondise lolu ncedo emsebenzini ohlelele lokhu.
Mina mbona kuyinto enhle ma imali ingafika ebantwini abadubeka okuluzulu lweZimbabwe, kodwa ngendlela esikwaziyo sonke ukuthi okweZimbabwe kugcinela kulaba abangcono. So sibe sicela ukuthi imali yona lezi yabonge iMelika ngalokhu esenzele khona. Sibe sicela abayiphiweyo abakwanisa ukuthi beyidistribute ngendlela elungileyo ekwazi ukuthi wonke uZulu ethole uncedo kiyo.
Loba nje inani lasebehlole bafunyana bele gciwane le-COVID-19 eZimbabwe lisesephansi, abantu abaningi elizweni sebehlalela evalweni ngenxa yesimo esisezibhedlela zelizwe zona ezingalungelanga ukuphathisa abayabe befunyene bele gcikwane. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngiwumlondolozi Ndlovu.